sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo mhla ka 15 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBeju likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba.
IMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote, kodwa izizwe zayo kazikhangela okuyanga.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lePasika.
Ababaningi kakhulu balutshwane abantu abahambayo, angazi iproblem seyini, kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu.
Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBeju likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UZulu weMathebeleland ukhangela indlela amadinalizwa ngayo, ahlukuluzwa ngayo ngezombusazwe general. Ukuthi uzathola ukuthi iMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote, kodwa izizwe zayo kazikhangela okuyanga. Amabandla amaningi akhaya ngani akukholelwa khonokho.
Manje nxa likhuluma labantu bathini ngomumo okhona, bathi bazavotela yini ibandla elizamela izifiso zabo?
Ingozi ebuhlungu yokuthi uthola ukuthi kumnyaka ozayo abantu abaningi beMandebeleni bangahlala bengavotanga, ngoba oda bevota kakhulu besithi ikakhulu i-opposition imfuno zabo, kodwa kungani abasuthiseki ngendlela abenza ngayo abaphathi abakhona i-opposition politics.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo, ubona ungani kungakubangelwa ukubandlululwa yini kwesigaba seMandebeleni, kumbe inotho vele ayisekho, umnotho welizwe usubhidlikile?
Wona lo mncane ukhona, singazwa ke sathi umnotho kawukho, abanye abantu bethenga izimota deyini. IMandebeleni kuphela singathi kayikhangelwa njengendawo ilabantu. IMathebeleland iswa iyadelelwa zinkokheli zamabandla nokuthiyana kwazo, ikhaya ngani iMandebele aziqakathekisi. Uzathola ukuthi umgabe iMandebele vele uyithatha njengokuthi lona usadonda, laba abanye bazitshela ukuthi iMandebeleland i-desperate for them, so vele kabasayiqakathekisi, sebezitshela ukuthi alila any option lizalandela thina liyafuna kalifuni, yikho kubuhlungu.
Lona ibandla elingamela izifiso zikaZulu wesigaba libona ungani likhona yini, njalo likhona ibandla elilisekelayo lina njengenhlanganiso?
Thina njengomhlangano siwakhangele wonke, sifuna ukuthi iqakathekise imfuno zabantu. Wonke akukhona eMathebeleland, kasikho sithi lingcono kulelinye. Sithi kabayenza abantu beMathebeleland njengabantu labo abaqakathekile abalesabelo ngokufanayo elizweni leZimbabwe. Sikhonokho abahambe be-operator lapho ababona ngani kulabantu abaqakathekileyo, yikho thina sikukholelwayo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso yeBeju likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esilala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lePasika kumbe Easter. eminyakeni edluleyo kuyabe kunyakazela emngceleni weBright Precious zalane zeZimbabwe zisiya nanza leli khefu ekhaya. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi yena okunengi usitshele khona okunengi ngalolu daba.
Ye ukuhamba bayahamba kodwa ababaningi kakhulu balutshwane abantu abahambayo angazi ukuthi problem kuyini kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu
bakhona yini osuke wakhulumisana labo babuza ukuthi kungakuhamba njani
amalunga yethu thina amaningi athi wona kungcono ukuthi bahambise impahla kulokuthi bahambe bona ngoba imali zankona ukuthi bahambe ukuthi ngo-December ngoba uyawazi ukuthi ngo-December iningi labantu lahamba la ekhaya so ukuthi baphinde babuyele ekhaya futhi emva kwenyanga eziyi-4 i-budget yankona ayikho right kahle but impahla zona ziyahamba babhathise impahla kuphela.
Kodwa-ke khona ngapho kuhamba njani abeZimbabwe bayabambana yini labanye bekhangela leli langa?
Kakhulu. Ngiyabona ukuthi endaweni la kunama-church khona amaZimbabweans manengi ukuthi amaZimbabweans la abahlalayo la eSouth Africa sebezithatha njengabanye njengama-citizens aseSouth Africa so makhulu something eyenzakalayo la eSouth Africa nabo sebengenela bayobekhona phakathi kungathiwa kulani yonke into bayobekhona phakathi so bakhona emathethini siyababona bakhona la ukujabulwa khona siyabona amaZimbabwe akhona.
Hayilo-ke ngumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa lapho lifuna ukuqhuba inhlelo zebandla leli. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo othi amapholisa abebize ilunga lebandla labo besithi bafuna ukumbuzisisa ngenkokheli zebandla.
Thina njengenhlanganiso eMthwakazi Republic Party siqalisile ukukhampena ngoJanuwari sitshela abantu ngumthakazi le-idea yethu ukuthi umthakazi abitelwe abe yilokho ayekho khona before 1893 kodwa sihlangana lama-problems amaningi kakhulu ekukhampeneni kwethu ngoba i-ZANU-PF lamapholisa esicabangela ukuthi basebenza ndawonye le-ZANU-PF basihambanisa ekusebenzeni kwethu ngoba yonke izikhathi singahambe sifuna ukuthi siyekhampeni ema-Tinoti sigcine sibotshwa khona ngale sihambe emathawuti siyabotshwa sihambe egwane abasinike ama-clearance so kusebenzisa nzima kakhulu indlela esiyabasifisa ukuthi sikhampeni ngayo siyaziwe ngayo before 2018 njengephathi yesasentsha eqalayo ukuthi ingene ekhethweni yikho-ke sifuna ukuthi siphangise ukuya ebantwini before 2018 but amapholisa abo basebenzisa.
Sizwa kuthiwa kulelunga lenu elike labizwa ngamapholisa ungasitshela ukuthi bebembizelani njalo uhambe njani?
Ilunga lethu nguNqabutho Bobo ungomunye we-executive akahle kahle ungu-organizing secretary we-Matabeleland South Province nguye esasimthumile ukuthi ayedinga i-clearance emapholiseni wahambe emapholiseni eGwanda esiyadinga i-clearance bamithi wabuyela futhi bathi izinto ezibhalile encwadini azibhalanga bafuna i-structure sonke sephathi hambe wabanikeza i-structure sephathi ukhe sebanikezile wayala lokho futhi besala bambiza for i-meeting ngokwesithathu lapho bafika bamtshela khona ukuthi engathi ufuna i-clearance eyerashi bengamnikeza kodwa i-clearance yokuthi kube le-road show abafuni ukuthi bamnikeze izizathu zangkhona asizazi ukuthi wayo kuthiwa akumelanga ukuthi sizothole
iyena. Alo-ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republican Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Langilela ndwandwe
langilela ndwandwe
langilela mshweshwe
langilela nampa bafuri mbulawayo. Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisengwali eGwanda South njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Volta Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMoyo.
Yebo Ntungameli, kunjani?
Hayi siyaphila baba uMoyo. Akusitshele ngabantu laba bazithiba ngama profita esizwa kuthiwa sebehluphile khona ngapho engwali.
Ngamasitshani baba Ntungameli, akusimaprofita ngamasela la. Ngabantu abazisukele endaweni zakibo bebulawa yindlala. Babethele sizakithi bexabani sizakhamizi besithi wena ngiphi inkomo kumbe ungiphi imbuzi ngikutshele owakuloyayo ukuthi ugule lokhu njalo wabulalayo lesi sihlobo sakho. Ngamasela nje abulawa yindlala. Aluba ngamapholisa kumbe ngilamandla ukunika amapholisa ukuthi babophe bese ababophe nje.
Abantu labo bayakukholwa yini okwenziwa ngabantu labo?
Kulabanye labanye abakukholwa ikakhulu bathagetha izalukazi zingasela abantu abazigcinayo ngoba usazi ukuthi indawo zakithi ngale zithu zami lamabhoda ayikho intsha lalabo basala amandla okusebenza bayacapha besiye eSouth Africa lobe eBotswana.
Uhulumende wake wethula umbiko ekhuthaza abantu abathe bathathelwa izifuyo lezimali ngabantu laba abazithi bangamaprofesi ukubana baye emapholiseni. Alutholanga yini ilumbiko?
Lo mbiko wazwakala kithi esibala ama-newspaper lama-radio. Akuzange amapholisa ahambe endaweni esazisa izakhamizi ngelungelo lazo. Nxa sesuke zarotsha ngamasela lazithi ngamaprofita.
Ukhona bayakusukela nje yini abantu laba bethu yathakatha kumbe lina izakhamizi yini elibabizayo lithi silohlupho?
Ekuqaleni nxa besiza laba abantu bazibuyela komunye umuzi nje ubabone sebegqoke ama-infomu kona la amachechi abo sebeyenza okwenzo yabo zona lezo. Nxa kungaba lexuku labantu eliya khonale lona lelo xuku bazalibuza ama-problems akhona esigabeni indaba izasukela khonapho nje.
Ngezinye indlela abantu laba bancediswa izakhamizi?
Ye, kule zakhamizi ezivulnerable eziyabe nazo sethuthelwa ngokuthi nxa ungekeli kuba kanje ngibona ubobunje lobunje obuza kuwe ungekela ukuthi ukhomfese lokho yikho khona uzakufa kumbe ifamily yakho izavelelwa yilokho.
Kwezinye indawo sesike sezwa ngamaprofesi la ahamba esigabeni eganga labafazi babantu eganga labantwana babantu abaye becine sebephuma lezikolo bengaqedanga. Kuyenzakala yini khona ngapho?
Thula ngalokho yinhlala yenza nje abantwana abaningi basala bethole izisu lemizi yabantu iyadilika abanikazi babafazi bathi bezena lapha emsebenzini yabo bathole ukuthi umfazi ubesehamba lanumprofita kumbe umfazi usezifele.
Ukhona umzekeliso njalo ngasipha wona owenzakele?
Kule ndaba eyake yabakhona enkwali yamankazana akwana sezini ababa lezisu abantu nxa bexoxa bathi izisu lezo zavela emuntwini oyi-one oyesithi uyabathatha uyethandazala uyebusukezintabeni omunye oyi-one waze bathi kuba ngesekuthiwa ulo mkhuhlane kungabantwana besikolo.
Liyanga yini emapholiseni ngali ndaba?
Afuna umuntu ohambileyo njengoba abazali babantwana bengabuyanga phambili kuzethi kulo monakalo. Kunzima ngabanye abazali bayanika izimali zona lezo eziyabe zitshontshiwe kwezinye izakhamizi kuyizivalamlomo.
Hayi isikhathi kasisavumi baba uMoyo, silethemba lizahlala phansi njengezakhamizi liqoqane likhona ukuzivikela.
Hayi ngiyabonga kakhulu ukungikhulumisa ngesenzakalo esibi esenzakalo endaweni yakithi ngendaba zamaprofita ma.
Hayi siyabonga lathi baba uMoyo, libe le Phasika enhle.
Lakini kube njalo ngiyabonga.
Lolo vekulu hlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi seGwanda South eNgwali umnumzana Walter Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngukama
Namle lam shwe shwe Namle lam Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe owake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ilungile.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolo esiluzwayo ukubana idalela eParliamente selize la kubona kufanele ukuthi libhodabhode lidinga imbono kaZulu kufakwe emthethweni ngodaba lokwendiswa kwamankazana amancane kumbe ukukhalalelwa kwabafana abancane abasakhulayo.
Ukwenda kunzima, ukwenda kakuchipanga, ukwenda kuyadinga ukuthi umuntu ayeqondana lakho ingqondo sezityile, sezisenelisa ukubona okuhlela okubi, sezisenelisa ukumela umumo ongayahlangana nawo ungawazi ngoba phela kakuthunyelwa kuntwana. Kuliqiniso sibili ukuthi kufanele babhode bazwisise amalungu edalela ePhalamende benza into enhle enye emangalisayo la ngembali kababhode ngoba thina abantu yithi esikwenzayo khonokhu kwendisa abantu abethu bebancane.
Kanti vele kuyini okungakubangela ukuthi udaba lolu lube egudwini?
Sokusenzakala kakhulu khonokho, angazi mhlawumbe abantu abethu yibo asebesuba badala masinyane emizweni yabo kumbe njalo lathi abazali siyakuvumela khonokho. Ngathi ngiyavuma ukuthi abantwana sebekhula bajwaqe mhlawumbe babe badala emizweni yabo masinyane ebesithi kelesithi thine izolo intombi yikuthomba ijaha ikujwaqa lokukhahlula sekekuphangisa khonokho eminyakeni yabo yokuzalwa. Uzathola ukuthi umntwana eyintombazana eleminyaka mhlawumbe emlutshwane ngaphansi kwechumi kwesinye isikhathi elichumi lanye usevele seyintombi siphelele sithombile. Lokho bese kudala ukuthi imizwa yakhe isiqalisa ukuba khona eyokufisa isilisi. Ngokufanayo umntwana ongumfana laye seqalela masinyane ukuthi ajwaqe akhahlule abe lijaha eselingafisa intombazana. Kodwa khonokho kugcina sikusekela thina abazali mu xa umntwana esenze njalo waba lijaha masinyane sesishe sithi kahambe lapho avela khona. Kanti-ke umntwana kuyomele ukuthi umzwele umondle umntwana lwana wondle mhlawumbe lo mzukulu wakhe aze akhule ajwaqe akhule emmeliso kuyakwenda azimele. Ngiyathaba ngoba lo nyaka kuhlelo lokumela lwegatsha labomama bekulosisibonelo esihle sokuthi umntwana sengathi noma ephandiliwe sesikolo aphinde abe lethuba lokufunda agcine sengudokotela esesiba le mali yokufundisa wakhe umntwana lwana futhi laye agcine sengudokotela kumbe umongikazi. Okutsho ukuthi ukumitha komntwana eyinkazana esesikolo akutsho ukucina kwempilo yakhe bazali. Uyangizwe engizama ukutsho, ngizama ukuthi mina umntwana kumele angahle akhala lethu kayekwenda kungivime kwemndeni. Kanti kwesibili, wena mzali linabazali liyabe selilindezele umntaneni ngokuthi senithisiwe kayekwenda. Abaningi abadubeka kathe sekwendeni, abadubeka kathe sempilweni zabo ukondla abantwa babo benziwa njalo ngabazali babo kwathi asukuma phuma uhambe uphele la. Kanti umntulwane bevele elolwazi eqeqetshwa beyinkalakatha kamongikazi abe yinkalakatha kambalisikazi.
Bakhona abanye abathi amasonto yiwo akhanya etshotshozela khona lokhu afana lawo esipostoli.
Hhatshi, angizwa ukuthi alokhu lanisa lesonto ukuthi le kumbe leyana, kodwa angithi amaphupho awavelele esontweni kuphela lobana ngaphupha kogode emzini wakathi mphuphele. Angithi angithikisani lamaphupho, ngiyawakholwa amaphupho ayasebenza njalo isikhathi esiningi ayabe sitsho okuqondileyo. Ukuphupha sikocala kodwa kungaze kwathi kungaphutshwa lamuhla lusasa sokuphutshisa iphupho so so kuthiwa akakwenzi iphupho intani umntwana emali yaqalise phupho izibonakaliso nezishakaliso zokutshengisa ukuthi uzagidabe isangoma kodwa kuzaye kuhamba umntwana emane esiyayihlangeni kule ndlela zokugcabhelela kugcabhelelwe kuzofika isikhathi sokuthi umntwana lo bakithi into yakhe lokhu isiya phambili kuphuma abadala bagcwalisise ina singenizibonakaliso nemaphupho lawo lakanye umntwana ayethwase sesesimeni sokumela ukuthwasa lokumela ubungoma
bona obaba asebekhulile befuna ukuthatha abantwana abancane abanye sizwa kuthiwa babe belama 14 years 12 years ungathini wena ngalokho
kulihlazo ukuthi uluphele kuyenkanela umntwana ongangomzulu wakho umfake egumeni uthi ngifake uvi khonokho kuze kube ngcono omthathayo omthathayo amgcine kuhle ngoba uzabe emgcinile mizwa ubuhlungu mina ngalabo ababadlalisayo abesefisa ukuthi ke ngizwe ukuthi umntwana omncane enjena nxa usithi yenze lokhu wenza njani ke ngibona umntwana omncane nxa engithanda ukuthi uthanda njani yena emqambela manje emmulini yakhe ekuhle kuhleli kahle elo nkosikazi wakhe
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
bona
Hello ke bekungukosazana Stars Mathethebe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sithule Nicole Chuma isiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi Qoki Zindlovukazi amanina amahle yona esebhilithane njalo encedisa ngokunika abaswelayo ingubo siyakwamukela kuhlelo
yeah
kungani lazibiza ngokuthi lina lizindlovukazi
njengabo mama besintwini singabantu labana abavelandela uNandi kakhulu nqa udinga nje ibizo lesintwini ukuthi lingazibiza lithini and uzindlovukazi propped up ngoba kuyafana nalokuthi queens iqembu labesifazana kuphela abahlala ngapha eEngland
ye kungani lakhethana laba ngabesifazana kuphela obaba ke inkosi
izinkosi zikhona kodwa sabona ukuthi kwesinye isikhathi njengabo mama omama yiba bathuthukisa izinto ngoba even ungananzelela ukuthi emendweni umama ngiyothwele umuzi so inkosi athi ukuthi izinto zihambe kwesinye isikhathi kuyabe kunidi ukuthi omama bahlanganele behlanganisa amakhanda ngoba kwesinye isikhathi nxa sokulabo baba kuyabe sokumele sike siyabuza ukuthi hayi libona njani bobaba lokhu kurayithi yini lokhu kunjani and uku-avoida nje khona kuyani ukuthi kube kuphendulwana kuliwa sacabanga ukuthi njengabomama singabazwisisana nangcono
manje basukumela phezulu yini omama khona ngapho emazweni
hayi basukumela phezulu kakhulu kodwa ngoba igroupu le iqalwe ngo-December and sesilama member 2455 lokhu be-edana kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokuthi besebenze bonke bedonse ndawonye
ungasichazela nje ngamafitshane ufinqe nje ukuthi kuyini eselakwenzayo njengeqembu lele labesifazane
ingubo leziyana zibhaliwe qoke izindlovukazi manini amahle ukwenzela ukuthi zinganyamalali and ingubo ezibomvu ezesitshenziswa ukuthi ngezesibhedlela so inyanga ngenyanga siyakhetha izibhedlela ezintathu sahambisa e-St Luke's eLupane sahambisa e-Philabus Hospital sahambisa e-Dinga sahambisa e-Silovela District Hospital I think yayibizwa ngokuthiwa Loreto before ise-Midlands sesihambisa ezingu 120 e-Cholochoko siphepha this siyahambisa eGwanda emaphisa ezingu 60 eBruna Park
liqoqa njani imali yokuthenga lezi mpahla
savumelana thina soda ukuthi okwanisayo ukunceda ngenyanga ngenyanga bebekhipha 6 pounds. So bengakhipha 6 pounds liyana every month, then inyanga iphela sesihambe National Blanket siyothenga lezo ngubo. But sikakwanisanga ukukhipha leyo 6 pounds, akula msebenzi. Siyancedana nje njengabomama ukuthi lathi sithuthukise ilizwe lethu.
Lizifikisa lula na ingubo lezi ekhaya, njalo zabiwa mbani? Kwabiwa kuhle yini? Alikaze libe lengxaki?
Hayi, saba lengxaki ekuqaleni eSt Luke's ngoba uMatch North as it provisional director wayenganika kwazi, I think, but hayi kathesi sebekwazi baze babhala la ku chronic. Sikwenzayo ukuthi siyadinga inumber sibafonele ukuthi hayi sizabuya sizolinika ingubo kusasa, ukwenzela ukuthi bebe ready lama receipts ukuthi ba receive lezo ngubo. They are actually so grateful ukuthi abanye nxa bemfonela bekhuluma baye bekhala inyembezi ngoba baye besithi hey okunjaza ke sikubona.
Lizaba lenhlelo eziqondane labesifazana kumbe lamantombazana, kumbe libona kusesengcono ukuthi liqale ngokunceda wonke umuntu?
Njengoba inhlanganiso yethu sakhula, sizabona umnyaka usiyaphutha ukuthi sebe sesivumeleneni njengabomama.
Amalunga enhlanganiso yenu wonke avela kwelemaNdebeleni yini?
Hayi, khona abanye abangasizo besiNdebeleni uhlangene, but thina nje saphomba ukukhetha kuphela ukuthi hayi okwakhathesi inhlanganiso yethu izanceda iMidlands leMathebeleland. Though ngingathi 95% yabantu ngabantu besiNdebeleni.
Ungabatshiyela liphi abekhaya abalaleleyo laba abafisa ukuthi hey zingasake zifike la ngapha kithi ingubo lezi?
Hayi, singaphombuka ukutsho ukuthi siyabonga i-support esiyiphiwayo ngama-members eqoka izindlovukazi. Sizazama ukuthi umnyaka usiyaphutshwa sibe sibhodile izibhedlela zonke nje ezisemidlands leMathebeleland, and sicela imikhuleko nje ukuthi sikambana nini sidonseni kanye kanye njengabomama.
Kulezinye inhlanganiso sasizibone khona ngapha ezifana le Mthwakazi Queens, liyasebenzelana ndawonye yini kumbe zinhlanganiso ezijene?
Zinhlanganiso ezijiyeneyo, kodwa thina lathi sakhulela khona kumthwakazi kuphela.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Sithule Ntshuma, isiphathamandla senhlanganiso yeqoki zindlovukazi amanina amahle, yona esebhilithane. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwakathesi ke sithathe ikhefu silalela ingoma emnandi ekaJab Praiser ehamba ke leqembu leMafikizolo. Japheza ihamba leMafikizolo besidobela uhlelo lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Inhlanganiso elwela ilingelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhetshu likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele limuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi isigaba. Siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.